Amathono zisobo siyalambulela
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Novemba 2022 ngokuthathwa kuJeremiah. Endabeni zethu namhlanje
lapha sizabe sithangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-sexual control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithilu, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambazane. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola lokwelatshwa kwezifo zemacansini.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli ungela mbadalo.
Current rains far much more than what is expected for this time of the year, and will cause disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesizabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbu. Inhlanganiso yabebotswana abaphila ngokuthengisa ezithaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizinisi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngomsebenzi lenhlelo zokukhuthaza uhlelo kuhle kwemoli elizweni eyeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imoli kungela mbadalo. Phansi kwalolu hlelo omama balakho ukuhlolwa njalo igciwane lengculaza le-HIV kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqale izolo mhlaka 19 Mabasa njalo luphela mhlaka 22 Mabasa. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane abakobulawayo sebeyamukele ngenjabulo uhlelo lolu. Abanye besithi abasakhulayo kufanele bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala lula ngoba sebesiya emacansini masinya. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala e-Lister House Clinic, yona ephakathi kwemigwaqo ku-8th Avenue lo-9th Avenue kanye lo-Samuel Parirenyathwa Street. Ezinye zitholakala eklinika yabo eMpilo. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala e-Lister House Clinic, yona ephakathi kwemigaqo u-8th Avenue lo-9th Avenue kanye lo-Samuel Parirenyathwa Street. Ukuthi ezinye zitholakala eklinika yabo esesibhedlela seMpilo. Wonke abesifazana bayamukelekile kungakhathalekile iminyaka yabo. Umongi omkhulu eZimbabwe National Family Planning Council uNkosikazi Musa Ngwenya uchasisa uncedo abaphathisa ngalo omama phansi kohlelo lolu.
Lapha sizabe sikhangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-sexual control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithi-loop, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambadalo. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola lokwelatshwa kwezifo zemacansini, imfundiso lolwazi ngazo zonke indlela zokuhlela imuli, ukuhlola okuzagoqela ukuhlolwa kwamavele kanye lokuhlolwa komlomo wesibeletho. Omama kumbe abantombazana abalitshumi abayafika kuqala abayabe befisa ukuhlolwa umlomo wesibeletho, kuthi kuhlola imvukuzane, baza kwenziwa esithi papsmear kungalambadalo.
Omunye wabasakhulayo uMoleni Sithole uthi kuyamele batholiswe ulwazi olupheleleyo lokuthi nxa bethe bazivikela ukuzithwala bengakayendi akusoze kubahluphe na lapho sebeyendile sebefuna inzalo.
Kuyicebo elihle ukuthi siyenze i-family planning, kodwa kithi kumele sizicabangele ngoba kulomkhuhlane oyiwo oyingozi kakhulu. Njalo siyake sizwe ukuthi kulama side effect, thina akusoze kusilimaze njengoba sizafuna abantwana phambi.
Unkosikazi Ruth Mlalazi, umhlali wakoBulawayo, uthi kumele kuqiniswe imfundo lokulaywa kwabasakhulayo ngaphambilini kokuthola lolu ncedo lokuzivikela ekuzithwaleni bengakahleli ukwenza njalo.
Siyabonga inhlelo lezi zokuthi sithole i-family planning ngokungela mbadalo. Isifiso bengilaso ukuthi abasakhulayo benelise ukuthi bayithole mahala zonke izikhathi, njalo bayithole lula ngoba abantwana bakathesi sebephangisa ukuthi babe sexually active, and so kumele sikwamukele khona lokho ngoba ngaphandle kwakhona lokho yithe sigcina abazukulu abantwa bethu baba exposed emkhuhlaneni yona le emacansini. Sicele lokuthi baye becetshiswa khona ngale esikolo ku-guidance and counseling ngokusetshenziswa kwama-contraceptives.
Unkosikazi Sibone Okuhle Chuma, omunye wabomama, uthe lokhu yinto okumele ihlale isenziwa indawo zonke, hayi kule ezihlezi ziqanjwa ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ukuyafika khona.
Siyathaba ngalokho okwenziwa ngabezempilakahle ukuthi basilande kungela mbadalo, ngoba iningi labantu libalekela imali ezibhadalwayo ukuthi bayenze i-family planning lokuhlola i-cancer, okuyinto esijabulisayo singumama. Ingabe kulendlela zokukhuthaza labo baba ekuhlolweni kwegcikwane ukuthi bengasaleli emuva ngoba bengasukumeli phezulu?
IZimbabwe National Family Planning Council ile nombolo zocingo ezokufona kizo kungela mbadalo ezihlose ukuphathisa abasakhulayo kundaba zemacansini. Abasebenzisa i-Econet bengafona kungela mbadalo ku 0808 0560, ukuthi abasebenzisa i-Net1 bengafona kunombolo ezithi 0801 1584. Inhlanganiso le isikhuthaze uZulu ukuba afike esibangeni sokuxoxa ngendaba eziphathelane lokuya emacansini labantwana ukuze kwehliswe ukuzithwala okungahlelwanga kanye lokwehlisa imikhuhlane yengulamakhwa ethelelwana lula emacansini. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesisabela ukubana izulu elilokhu lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno, ikakhulu esomumbo. Besithi lokhu lakho kulakho ekukhweleleni ekuphazamiseni umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osekusenzakala kwisimo sokuna kwezulu hatshi eZimbabwe kuphela, kodwa emhlubulweni wonke wangezansi kwezwe lazi i-Afrika. Ingcwethi lezi zithi lokhu kubangelwa ikuguquka komkhathi osekuphazamisa ukuna kwezulu emhlabeni jikelele. Umqondisi wohlangothi olubonayo ngezokuguquka komkhathi kugatsha lwezokulima umnumzana Washington Jakata ulandisa ngokuthi lokhu kuzophazamisa kanjani umnotho welizwe.
The current rains far much more than what is expected for this time of the year, and they will cause disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Leli zulu eselisina khathesi linengi kakhulu kulalelo ebelikhangelelwe ngalesi sikhathi somnyaka, njalo lizabangela ukuphazamiseka kwesivuno ikakhulu esomumbu. Njalo labalimi balakho ulahlekelwa izilimo zabo ngenxa yaleli zulu, njalo lokhu kuzophazamisa ezomnotho ekakhulu kwezokulima.
Umnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe Agricultural Extension Services ulandisa ngezinye inhlupho ezingabangelwa yilesi simo sokungani kuhle kwezulu loba ukuna kakhulu kwalo.
Ngenxa yokuba khona kwendlala, sifelwa izifuyo, singatholi okweneleyo, uthola ukubana abantu sebebhidliza umganga. Abantu sebevuna izihlahla zimanzi besenza amalahle, bethengisa inkuni bezama ukuziphilisa. Okubuya kwenza indaba yethu, indawo yakithi ibe yinkangala, yona ibiyindawo ebilezihlahla. Nxa kulokhu siphungula inani lezihlahla elikhona, siyabe silokhu sigijimisa njalo ukuguquka kwesimo somkhathi. Ngoba nxa kungasela sihlahla sokuligwadule, amanzi asangeni phansi.
Abalimi baveze ukuba uthe uqala umnyaka wezulu baba lethemba elikhulu, baphuma ngobunengi babo bekhumbula ukulahlekelwa abakwenzayo nyakenye, balima belokujabula okukhulu. Omunye walaba balimi kungumnumzana Donald Khumalo olima esemguza esigabeni seMathebeleleni North.
Kodwa ke sithethe sibanga siqeda nje uJanuwari singena nje kuFebruwari izulu lavalelisa. Hayi, isomiso satshaya. Satshaya isomiso kungangokuthi umumbu omningi uthi ufika kuzinga lokubhaceka. So umumbu omningi uhle walahla ungqamu, wahle walenga ngenxa yokuswela izulu. Okusobala nje ukuthi indlala izasibinda, akumangi ukuqonda phandle la. Iningi labantu alizukudobha ngitho lalutho. Angikwazi kungenziwani, sesithandazela ukuthi bona babalama irrigation bangabamba ziqine ingxemu, kungasiza kodwa lakho kuzaklayela.
Ukhumalo uthi kuningi okuzaphazamiseka ehlangothini lwezomnotho njengoba engekho umlimi ongazange athintwe yilolu dubo lokuphazamiseka kwezulu kwabangela indlala elizweni.
Ngike ngabhoda ngayafika lasemashonaland, indawo eziningi isomiso sitshayile. So indlala ikhona, it's going to affect ngendlela emangalisayo i-economics yelizwe. Ngoba kuthi ukuthi uhulumende usezaphambula imali eziningi ekade kumele zibhekane le-development entuthuko kaZulu, ukwakha ama-bridge, ukwakha imigwaqo, ukwakha izibhedlela, ukwakha izikolo, lokusiza abantu ngendlela zonke uhulumende aqatshele ukuthi asizona. Imali yakhona sizaphanjulwa-ke sisingena ekudleni, kuza sibuyisele emuva. Imisebenzi akade izavuleka ngenxa yokuthi uhulumende bezaqhatha abantu kulama sectors engiwabalisileyo, okwakha ezibhedlela langathi isizancipha.
Osewatshiya umsebenzi wokuba ngumfundisi uretired Reverend Bango Dube olima esesiqintini semaphisa phansi kweMabonyane kuward 10, laye ulandisa ngasehlangane lapho njengomlimi okubangelwe ukuguquka komkhathi.
Kufanele umuntu obegijima esesiya ku-goal post wase wawa wakhubeka. Sasikhangele isivuno sibili kakhulu esihle ngapha ekhezi izulu lana ngendlela efaneleyo, kodwa kuthe ngemzuzu yokugcina sesikhangelela sibili ukuthi amabele sokusela ukuthi ngimba izulu elingana kabili kumbe kathathu amabele avuthwe, hhayi izulu lahamba nya. Lakathesi hhayi kusishiye sibili mama sishawe i-stress. Ngoba ngesikhathi ebesikhangelele khona lokusebenza ebesikwenzile, hayi emasimini kusidanisile sibi. Ngoba nxa ungena ukhangela phansi ucabanga inhlanyelo edurayo obuyithengile lokulima ebesihaya, ngoba inkomo zethu bezicakile kakhulu, konke lamadongo yokucakile.
Umfundisi Dube uthi sebethembele kuye uNkulunkulu ngoba sebephelelwe.
Kodwa ezinyamazaneni ngileqinisa ukuthi hayi kuhle, asizosithenge kangaka ukudla kwenkomo, kodwa ebantwini hayi indlala ihlabile, kusishiye sibili sidanile ezinhliziyweni. Kodwa ikuthi nje uNkulunkulu kasondelwa, uyathokoza ngendlela yena, uyazi ukuthi uhleleni, uyazi kusasa yethu. Kodwa ngamehlo ethu hayi sidanile, izulu kathi siliyabuya sibili, kodwa akula nto esingayenzi. Yena uNkulunkulu ngiyohlelayo ama-programs akhe, ngiyokhangelayo ukuthi uzaba njani, kodwa hayi umkhathi uzange kwasikhangelela ngendlela esasisikhangelele khona.
Umnumzana Matthew Swanda, umlimi wenkomo emhlubulweni weMandebeleni, uthi inkinga abalimi asebebhekane layo ngeyokuguquka komkhathi, esithi abasakwazi njengabalimi ukuthi baguqule njani indlela zabo kanye lesikhathi sokulima.
Ngoba abantu silimile ngesikhathi esifanele silime ngaso, November, December, izulu labaleka lahamba amabele acha, agcina ungasela amabele. Khona manje izulu libuyile futhi ngenyanga yona le April lana kakhulu impela, amabele evele esejile. So siba lohlupho le climate change le ekhona ngoba asisakwazi ukuthi isimele siyajuste njani kumbe lokuthi sihlele kanjani inhlelo zethu ezokulima. So kusuka kube luhlupho olukhulu ngoba sokusithelela indlala elizweni.
Usibanda uthi isimo siletha ubuyanga elizweni njengoba ukungami kuhle lapha emasimini sekubangela inkinga eziningi ebantwini.
Impuphu ikhwele kwabuhlungu manje impuphu manje imuli eziningi sesisidla kanye ngelanga kokuchelela ubuyanga obukhulu elizweni ngoba lo hulumende alubani uyakubhekisisa azame lokukontrola ama-price. Ngoba abantu sebephonga ukukhweza yonke into ekhona ibuhlungu kangaka. Akwela msebenzi eZimbabwe, akwela factory evulweyo, wahlangana le-COVID-19 ebangele ubana sihlale 2 years, some month singasebenzi. So ayibuyanga sobubukhulu elizweni, i-economy iwile kakhulu, akusela muntu olemali.
Ingcwethi lezi kanye labalimi sebekhala ngokwanda kwezomiso ngesikhathi sokuna kwezulu. Lo nyaka sitshaye ngenyanga kaNhlolanja. Omunye umumbu ngaleso sikhathi wawusufike esikhathini sokuba wawusuchakazile. Besithi lokhu sekuphazamisa isivuno salonyaka. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumeVis Gama.
Isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane uNkosazana Patience Ndebele uswabomba inhlanganiso ebizwa ngokuthi Inspire Women, Men and Children ukuthi baphathise abafelokazi, omama, labantwana abaswelayo kunye labo baba abangasebenziyo ukubana bazincedise kunhlelo zokuzinakekela bona lemuli zabo, ama-self-help projects. Inhlanganiso le isebenza isemzini wePhelandaba kobulawayo laseMguza. Intethelo zendaba yeStudio 7 weZrichisa Sibanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kulinhlanganiso uZulu ufundiswa imisebenzi yezandla ancedise langezinto zokuqala ibhizinisi. UNkosazana Gift Mutheletwa, umqondisi walenhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children, uchaza kabanzi ngokubunjwa kwalenhlanganiso nguMandebele.
Waqalisa iproject especially ukunceda omama lama-communities lapha kobulawayo. So kulama-skills amaningi ongawathola la. Kule-baking, kule-cookery abathanda ezokupheka. Ile skin care makeup, nxa uthanda ukucomba-comba abantu, and then sile dressmaking as well, le home deco, i dressmaking labelifunda ukwenza ama uniforms, le sketi, lama sheti, lama blouse.
Uya phambili uNkosikazi Mtheletwa echaza kabanzi ngolwazi abalupha abafundela imisebenzi kulinhlanganiso.
Lapha senza ama vocational skills training. Lapho ukuthi ubuye lapha e-Inspire awudingi ukuthi ube lemfundo kumbe ama-degree kumbe ama-O-level. Even uform 2 kumbe wathona ku-grade 7 kumbe ku-grade 2, you can come.
Bakhona abafundela ukupheka amakhekhe. UNkosazana Nonhlanhla Lungi ngomunye wabo.
Lapha ngilanda ukuzofunda. Hayi sendlolo okuningi sibi. Ngibuye lapha e-Inspire ngingakwazi lutho sibi. Kodwa hayi ngokuba lapha sengilolwazi. Lami sengikwazi ukuthi lami ngizaphuma phande ngiyosebenzela njengabanye omama.
UNkosazana Faith Mlalazi ukhuthaza abanye omama ukuthi bazefunda labo.
Ngibuye ngingakwazi ukubheka kodwa okwamanje sengikwanisa. Ngiyakhuthaza omama abaningi ukubana bebuye bezoncedakala lapha e-Inspire.
Wena ke ufunde isikhangana sokwazi ukwenza landana.
Mina kathi sileso week 5. Sengikwazi ukubhika sibili. Kade ngingakwazi but hayi sengikwazi sibili. Siyakuthazana ukuthi abantu bebuye bezobhika lapha e-Inspire bayancedisa abantu.
Iningi labafundela imisebenzi yezandla ngabesifazane. UNkosazana Qhelesile Nyathi uthi omama kabazenzele bengameleli obaba ukuthi babancedise.
Iqakatheke kakhulu ukuthi umuntu ongumama azenzele angabelethi izandla. Aba lento ayenzayo phakathi komuzi encedisa ubaba, encedisa abantwana bakhe. Kuyadingeka kakhulu ukuthi impilo ibenhle phakathi komuzi. Nxa ubaba lomama bekwanisa ukuphalala, bekwanisa ukuthungatha imali ukuze bancedise imuli yabo ithuthuke. Le muli iyaneliswa ukuthi ikophe khonokhwane kwenziwa ngabazali babe ngabantu abangasoze badubeke kusasa ngoba babengashiyalanga phezu kwezandla.
Omunye walaba abafundisa ukubheka amakhekhe nguNkosikazi Mary Lindi.
Bafundisa i-baking, so laba bakhona sebe
today 5 weeks, so they are almost done. So still one more to go. So
we sugar lapha kumele bahambe bezenzela bevula ama business abo bepheke bepheke benze imali phela bengahlali phezu kwezana. UNkulunkulu wathi ukuthi imisebenzi yezandla yabantu
kuthiwa vuka uzenzele. Akula nkwali yaphandela eyinye. Aba inspire women, men and children. Bafundisa abantu ukuthi bangazinceda kanjani empilweni, benze imali, bengabi lokho bekhala esikhathi sonke besithi simo sombusazwe loba esomnotho asimanga kuhle elizweni. Ngabe nguhulumende uyangenela loba ukumelela ukufunzwa kuphela zinhlanganiso ezizimeleyo. Ngimelele isizwe 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza okubhuqela abeZimbabwe izizalwane zalelo lizwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ucwaningo olwenziwe kwele Melika ngabenhlanganiso e-Associated Press Center for Public Affairs Research iveza ukubana isilinganiso sokungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini 56% sabantu, lokhu esisekela isiqondiso sokuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bephakathi kwendizamtshina nakwezinye indlela zokuhamba okunjengezitimela lasemabhasini. Lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokuba umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu wesigabeni seFlorida khonapha eMelika ethule isinqumo esithi abantu akumelanga babanjwe ngamandla ukugqoka amamaski okuvikela ukuthelelana lula kwe-coronavirus endizamtshineni esilindweni sayo kuma-airports loba kwezinye indlela ezithwala abantu abaningi. Izigidi ezingamashumi amabili 20 million zabantu zibikwa zisesatshelwa ukubana zizobulawa yindlala ngenxa yokungananga kuhle kwezulu emazweni agoqela iKenya, Somalia, Ethiopia lamanye awezwekazi le-Africa. Inhlanganiso ibona ngezokutholakala kokudla emhlabeni jikelele e-World Food Programme bethule lesi sixwayiso ngolwesibili yona le iviki besithi ukungananga kuhle kwezulu ukulwisana empini zomdeni emazweni la kanye lokuhlaselwa okwenziwe ele Ukraine ngele Russia ngokunye osokubangela ukududulwa kwabantu bebaleka emazweni abo ikakhulu emhlokolweni owe-Horn of Africa. Abahlengi abaphathisa labo abawelwe yingozi yempophoma zamanzi ebangelwe yikuna kakhulu kwezulu kwele South Africa babikwa beqhubekela phambili bedinga izidumbu zabawele yile ingozi esigabeni sakwaZulu Natal. Inani lasebefele kule ingozi selisedlula amakhulu amane 448. Umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast usekethe uthi Moko Melithi Corner ukuba umsekeli wakhe okuyisikhundla esesileminyaka emibili singela muntu. Ukhone nguye ube ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Central Bank of West African States kusukisela ngomnyaka ka-2011. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi yona kumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe abaphila ngokuthengisa okuthiyeneyo ikakhulu emadolobheni afana leHaveron neleFrancistown. Intatheli zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kwele Botswana abaphila ngokuthengisa esitaladeni eyethusanga bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela umnumzana umphemetse sithale okhokhela inhlanganiso le uThabo Buzayo babagcwele kubhizinisi yokuthengisa esitalateni noma nje uhulumende wathi le yibhizinisi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe uthi akulabo ukuze abathengisa ukudla esitalateni abakubhizinisi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo buza laba abalamaphepha okuhlala elizweni uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo kuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzini amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo kuza iqhubeka iqonga umnumzana Elston Ndlovu ohlale eHebron uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho yimithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawo eBotswana including ukuthengisa okutheneyo ezistrithini as long kulokuzwisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha abacubungula ezombusazwe afana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okukhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo indlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kwele Botswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors eBotswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama sectors afana le vending, informal trading and so on. Lanxa nje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizinisi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela yokutshaya izitina yokweluka yokupheka izinkwa eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Ngehlukane isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhakhaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli kungenambadalo. Ingcithi kwezomumo womkhathi lezokulima bathi sebesesabela ukubana izulu elilokhu lisina elizweni kakhulu lingagcina lisaphazamisa isivuno ikakhulu esomumbo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizinisi okumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumphathisi Jeremiah isithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebelenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.